Sarala Party, uThamisa uMongameli we-TCC, interim secretary general we-TCC yonaleyo nguThabang. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TCC owathiwa ngasoma members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi-TCC. Labo bantu nxa kuyukuthi ngiqinise ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TCC, bebe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Labana abanye abokuqala bethuleka khonokho abesebekuzama lokhu okwesibili, then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana uMnumzana Jabangu usecretary general lithini ngakho?
Emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuthamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekunama-case afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyanachiyana kwabo. Umongameli we-TCC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lezane ezikhulunywayo nje esithi ngebala leli liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer hall talk hayi sonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli uchenge champion e-TCC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni noka imali then we'll take that serious.
Manje njengoba uMnumzana Gift Ostalos siziba yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Kuyukuthi limqotho lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo kuyesakwenza lokho hhayi ngamanzi amancane. Sizahamba enkantolo nasibhilive ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho. Sahamba enkantolo sifike enkantolo sisitele inkantolo ukuthi hhayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje sakubanje ngendlela okuba njengayizolo.
Bona uMnumzana Chamisa lo Mnumzana Isengezo Jabangu bayakhulumisana yini ngodaba lona lolo?
Could no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani. You know, iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hhayi into le kayibanjwe ngendlela nje. Ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi elinye igama beke sitsho ukuthi likwenza lona.
Kodwa nxa kuyukuthi ubengakhononi ubengasezavumele ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa. Siyabona nangu uMnumzana Siziba uyincintisana lomunye futhi uMnumzana Thembo kutsho ukuthi akula kuzwana phela la.
Umqoka nje ukuthi epartini yona leyana xa ukhangele njalo ngendlela mina akubeka ngayo eqalisa yonke le into umhlambi kazelosini lo nalo yenza akufunayo ngesikhathi sakhe. Yikho-ke uMnumzana uThabangu eze interim secretary general bese sithi no iparty kayibanjwe ngendlela ethintshileyo. Ungathi uyakhangela lawu-x eyayithiwa yiphithana leyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders umhlambi kazelosile nje ngokunye nje lawo kuyinto ngekukubambe ukuqalisele lapho siyalo. So i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uThabangu says ukuthi no iparty leyo kumele siyincedise ibuyele eyilokho kwakufanele ibe yikho khona.